Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vunga njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 6 enhlolanja 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela i delimitation lokhe ludabule phakathi ibandla lezano PF. Ingqabanqoza iyaqhubeka ebandleni le-MDCT, enye inkokheli isola umongameli webandla, umnumzana Douglas Monzora.
UMonzora akuso president we-MDC. UMonzora kazange avotelwe ngabantu ukuthi abe ngupresident we-MDC.
Kulabanye asebesithi kumele zonke insane ezibelethwayo zihlolwe ulibofuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale obaba uqobo kulandela ukuqonga kwenani labo baba abatholakala besondla abantwana abangasobabo.
Uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende.
Kweziphathelane lokhetho lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Jirohotsa othi kunzima ukukhankasa kuleli dolobho ngoba amapholisa evimba imihlangano yabo.
Into ekhona nje ikuthi sonke sikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kulamalunga e-Police Internal Security Intelligence labanye abangaqedakaliyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela i delimitation lokhelo dabule phakathi ibandla lezano PF. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba eloba inkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi ugwalo oluphiwe umongameli Emmerson Mnangagwa ayisilo lokugcina ngoba khona luzahluzwa lulolongwe njalo. Kodwa unobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi ugwalo oluphiwe uMnangagwa ngumgcini sihlalo wezek unkosikazi Priscilla Chigumba yilo oselulolongiwe lwaphelela osekusele nje ukuthi uMnangagwa ethule insuku zokhetho. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-News Hawks lithi lokhu kutshengisa mpela ukuthi kulamaxuku amabili kubandla lezanu PF asephoselana imamba ephilayo phezu kogwalo lolu. Ingqabanqoza iyaqhubeka ebandleni le-MDCT lapho enye inkokheli isola umongameli webandla umnumzana Douglas Monzora. UMonzora waqotsha enye inkokheli yaleli bandla ngeviki edluleyo kodwa inkokheli le yasa udaba lokuxotshwa emthethwandaba owamisa isinqumo sokususwa kwabo andubana kuxazululwe inkinga ezihlasele leli bandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi lamuhla bazakuba lomhlangano lentatheli zindaba bekhuluma ngalolu daba. Sixoxe lomunye oyetheswa owaqotshwayo ebandleni umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqala ngifuna ukucazulula ukuthi uMonzora akuso president we-MDC. UMonzora kazange avotelwe ngabantu ukuthi abe ngupresident we-MDC. UMonzora into okwakumele yenzakale ngokufa kwa-president Morgan Tsvangirai was ukuthi uMakhupe abe ngu-acting president kwenziwe i-extraordinary congress eyiyona eyayizoyenza ukuthi amalunga omhlangano kusukela ku-branch, ku-ward, ku-district, province babe lama-congress abo and abantu abakhethwe lapho kube yibo abazoba ngama-delegates ku-congress ezo-elekta umongameli. Akuzange kwenziwe konke lokho okwenzakalayo ukuthi uMonzora wathatha abangane bakhe wa-create i-national council e-Bokus ngoba i-national council kumele isuke kuma-structures after ama-congress esenziwe ngama-lower structures. Akuzange kwenzakale konke lokho. So uMonzora ukuzibeka kwakhe ukuba ngumongameli akukho emthethweni webandla le-MDC, akukho constitution ye-MDC. Ngakho thina asimboni njengomongameli womhlangano wethu. As it is, umhlangano wethu awunamongameli until i-congress ize yenziwe and ize yenziwe ilandela i-constitution yethu. So konke lokhu akwenzayo akukhulumayo ngokuthi suspend abantu. That's why i-High Court irule in our favor yathi yona uMonzora akala authority yokususpenda anyone ngoba indlela angena ngayo ukuba ngumongameli womhlangano ayikho emthethweni njengoba kubhalwe ku-constitution yomhlangano.
Manje khona lokho okwenzakalayo akusoze kubangele ukuthi ibandla lingenelisi ukuqoqa uhlelo lokungena kukhetho.
Ye, khona kunjalo ngoba kuzoqoqeka kanjani if vele kungekho izinto zingazange zenziwe ngendlela okufanele zenziwe ngalo. So thina sithi njenge-MDC okubalulekileyo kakhulu kithi ukudlula ukhetho ngoba siyazi ukuthi ukhetho lwakhona ayikho into engawinwa nguMonzora to start off with. Sibonile even ngama-by-elections adlulileyo ethola ama-zero votes. So it's a waste of time ukuthi thina njenge-MDC sicabanga ukuthi participate kukhetho lolu sizitshela ukuthi sizowina even isithe eyi-1 eka-council engingasabali yama-MP. So ma kuyukuthi thina njengama-members e-MDC siqinisekile ngokufuna ukuthi ibandla lethu libuyele kuzinga lalo ade liyilo ngaphansi kukamongameli uMorgan Tsvangirai, kumele sizinuke amakhwapha silungise indlu yethu ngoba as it is akukho lapho esiya khona nje ikudlala lokhu ngamandlwane. So thina sifuna ukuthi siqinise umhlangano wethu e-MDC ama members wethu kusukela ku branch all the way to national babekwazi ukuthi isizimisele ukuthi sibe yi challenge kuzana PF, hayi nje ukuba ngama rubber stampers ukwenza ukuthi zana PF iqhubeke lokho ibusa abantu bakithi lokho behlupheka.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini isihlalo webandla le MDCT ngapha kwele Melika ubeqoqa icingweni le studio 7 esesigabeni se Virginia. Kulabanye asebesithi kumele zonke insane ezibelethwayo zihlolwe ulibofuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale obaba uqobo kulandela ukuqonga kwenani labo baba abatholakala besondla abantwana abangasobabo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kumabonakude oluthiwa The Closure DNA Show luveza inani labo mama abanenge abayabe besithi abantwana babo ngababomkabo kumbe abathandana labo, kodwa impumela ye-DNA iveze ukuthi kuyabe kungasiloqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesihubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba, ye kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadala, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokho ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule. ithole lapho ku DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokukunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana bangasibo babo, kodwa omama bekwazi ukuthi kayisuye walapha ekhaya. Pho-ke hhayi, lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo sibili, njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test lay ibe into e-free ukuze wonke umama, wonke umntwana lo baba bathestwe ukuze wazakale ukuthi umntwana lo ngowalapha ekhaya.
Kodwa-ke nxa sikhangele lokhu okwenzakalayo, nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabonakude okwakathesi olutshengisa khonokho okwe-DNA, kukhanya osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kanti kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu abatholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokho?
Nami ngomuyo olukhangelayo lolu hlelo, khona kuyayangisa kakhulu, ukuthi abantu abasathembakalanga babagande. Yikho sithi nangabe uhulumende uyabeka ukuze i-DNA leyi ibe into e-free, wenzela ukuthi kungabi khona wonke kokuhluphana konke lokho. Ukuhluphana kube khona ekuqaliseni, kodwa nxa suhlezi lo mngakho selizihlalele kuhle, selisazi ukuthi hayi lokho, hayi laba abantwana ngabantwabethu, laba abantwana hayi ayisibo bethu. Kuhle lakho kakhulu, ngoba nxa uzumthethe lo mama uwazi umntwana lo wasuwo wakho. Bonani, mina kungcono kulokuthi uthi ngowakho yena engasuwo wakho, bekanisokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kasuwo wakho. So-ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga kakhulu leyo, because ithi ngabe uhulumende uyafaka umthetho, angafaka umthetho i-DNA ibe yinto e-free, ingokungatshajwa muntu, kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayethestwa, kumbe abafazi babo bayethestwa, kumbe omkabo labo madoda bayethestwa, kuthestwe nje free kungabhadaliswa.
Lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo msakazi, ngiyazizwa nje izikhalo zabantu ukuthi indaba yolibofuzo le i-DNA test kumele ukuthi yenziwe kuye wonke umama obelethayo. Ngingasho ngithi le nto ikaningi isingabonakala injengokuhlukunyezwa kwabomama, ngoba kabe sekubonakala ingathi abathembakalanga, yikho sekumele kwenziwe ulibofuzo le i-DNA test nxa bebeletha. Kuyabe sekungathi omama bayahlukumezeka, mase sikubheka ngecala labomama, kase kungathi omama bayahlukumezeka. Kodwa futhi ngesehlangothini lwabantwana abazalwayo kuba into enhle ukuthi ngani kuyenziwa i-DNA test nxa abantwana bezalwa, ngoba nxa sibhekisisa kakhulu siyakubona ukuthi kuhambe ngesikhathi umntwana sikwelisinye isikhathi thola ukuthi umntwana uzelwe ngemva kokuzalwa wanikeza ubaba lo ongasuye nguye omzalayo. Uthola ukuthi kuyenzakala ukuthi kuze kuhambe, thina singabantu kwesinye isikhathi abantu abamasiko lesintu lesi kulesinto esenziwayo emntaneni mayezelwe, uthola ukuthi umntwana usenzelwe isiko elakoncube, umntwana ebe engowakondlovu. Uthola ukuthi kuyahamba futhi kumhluphe umntwana khona lokho ukuthi wenzele isiko elingasilo lakibo. Mase sibheka ngehlangothini lwabantwana lokukhula kwabo lesiko elinjalo, kungaba yinto enhle ukuthi ulibofuzo lwenziwe kuye wonke umntwana ozalwayo. Siyazi futhi ukuthi ukwenziwa kolubofuzo kuyinto ebizayo kakhulu, okungangokuthi nxa kungathiwa kwenziwe ukuthi kufake kube semthethweni ukuthi kwenziwe ulibofuzo umntwana wonke ozalwayo, kuzamele kube yinto eyenziwa mahala, kungabhadalwa lutho, ngoba abantu ngeke bakukwanise ukuthi babhadale lezo mali ezifunekayo ukwenza i-DNA test. So ukuthi kwenziwe ulibofuzo kulungile khona kakhulu, njengoba ngezizathu sengizibekile msakazi.
Hayi, siyabonga. Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane, obeqoqa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi, asambeni.
kweziphathelane lokhetho namhlanje sixoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Chiroza othi kunzima ukukhankasa kuleli dolobho ngoba amapholisa evimba imihlangano. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Gontuthu ziyathunqa kuvele sokuyindawo lapho kumele abantu bezinakekele kakhulu laba abantu abaphathisa kwezombangazwe babe kwazi ukuthi le abayibiza bethi Second Republic ilukhuni njalo iyaluma iyabulala ungananzela ngomnyaka ka 2019 no 2020 kube labantu akade bebhoda bethumba abantu ezindlu abantu sicabangela ukuthi ngaba ngamapholisa ansebenza nsitha ngaphansi kwe-military intelligence kumbeni i-CIO njalo abantu labo besupporta izanu behlukuluza abantu ukuthi abantu laba basekela ibandla eliphikisayo. So sibona ukuthi kwethusa into eyenza ukuthi abantu behlale besevalweni, into eyenza ukuthi abantu bengakhululeki emcabangweni, into eyenza ukuthi abantu bengaphatheki kakhulu uhlelo lwe-Citizens Coalition for Change ngoba besaba ukuthunjwa yalabo abathunjwayo ngomnyaka 2019 lo-2020. Le abayibiza bethi Second Republic akulalutho lutsha ngoba laba ababeyibo ababebulala bebhidliza besenzela bekwenza lokhu ukuthi bethabise umgabe yibasebephethe intambo zombuso.
Liyenelisa na ukwenza imihlangano ezindlini ukumbe lakho liyaqala liyecela imvumo emapholiseni?
Akula mthetho walisa abantu ukuthi behlangane ezindlini, njalo akula mthetho walisa abantu ukuthi behlangane ehofisini yebandla labo. Into ekhona nje ukuthi sonke isikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kulamalunga e-Police Internal Security Intelligence laba baziwa ukuthiwa yi-PC labanye abangaqedakaliyo ibaba befuna ukuthi bebekwazi ukuthi abe-Citizens Coalition for Change benzani. Khonokho akwenza ukuthi abantu behlale besevalweni ngoba babedinga ulwazi olungekho emthethweni ngoba umhlangano nxa usenziwa ehofisini awulani lohulumende. Kodwa uzananzela ukuthi abantu laba babethanda ukuthi befike duzane bezibuzabuzise into engekhoyo.
Manje ngokubona kwenu wona umumo unje libona ngani kuyanceda yini ukuya kukhetho?
Ukhetho eZimbabwe uzake lube lukhetho olukhululekileyo. Singakhela ngo-1980 kwaba lodlakela eMarsh West abantu bezanu bebulala abantu bezapho. Uthe unkomo ekhuluma lo Lord Somes wathi yena uza njani ngasoze aconcede ama results lawo, lokho akuzange kwenzakale. So ukhetho eZimbabwe ulakhetho lapho uthwa lwaba free and fair, lokho siyazi. Ukhetho luka-2002 lapho uTsvangirai ama khona encintisana lomgabe, amalunga eZimbabwe Defence Forces ayenza ukuthi ama-results ahambe ephathwa ngabantu bemanyame ebase amabutho okwakungekho emthethweni, kwaba lokukhonona ngakho khonoko. UVitalis Nabashele wakhuluma wathi amabutho asoke avume ukuthi iZimbabwe ibe lomuntu oyikhokhelayo ongazange ahambe empini. Kusitshubani ukuthi ngathi nxa sikhuluma ngesiNgisi sithi bekuvele kule interference evela ku-Army.
Lo ke ngumnumzana Swithani Chiroza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ukuba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi ingcwethi kwezombusazwe umnumzana iBhomandaza uthi lanxa umongameli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema esenguye osephethe isikhundla se-SADC Troika kasoze enelise ukuguqula ingqondo yenkokheli ye-SADC phezu kokhetho lweZimbabwe oluzenziwa kunalo umnyaka. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezokholo kumele baphathise uhulumende ekulwisaneni lo daba lokumemetheka kokusetshenziswa kwezidakamizwa. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathintambo wesigaba sakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube emkhosini wokunanza iminyaka engamachumi ayisithupha kwabunjwa isonto yeGuda Ramwari elokitshini leChabalala izolo. Okwamanje ke sengilithiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani kustudio 7, salibonani. Ngicela ke ngiphawule lapha ngendaba le iyenzakala ensuza, lami ngiyizwa khona lapha bengingayazi lase West Acre eyokuthi isuku labantu asebegcwele bebuya khonale eMpumalanga, lakhonale endaweni ezikhatshana begcwele estendini lezo kuthiwa istendi abazifaka khona. Uhlupho lula sengibonile, uhlupho lweZimbabwe akusiyishona, uhlupho lweZimbabwe yithi abantu bakithi amaNdebele lapho uhlupho khona olukhulu, ngoba akula muntu ongasuka khonale eMpumalanga azongena ensuza khona. Thina singabantu bokhona pheduzane singakwazi, selupani sisenkayi singaphingabi khonapho, asikwazi konke lokho, kasibizo futhi kasifakwa. Abantu bakithi abaluhlupho bona laba abantu bakithi abakuzisani bona lawa, yikubona le misebenzi singasebenzi, kubuya abantu basufa khwatshana khonale, yibo bona laba abantu ababuya khonale befike bengena imisebenzi babizwa yibo labo bantu. Abantu bakithi akulanto abasinceda ngalo okwalo ukuthi kuphela besibisela izitha, yikubona lokuchaywa kuzokuthwa makuthwa ukuza ama-election, kuyabuya abantu abakhona le singabaziyo bezosichaya. Akulalutho abasinceda ngalo abantu bakithi, uhlupho esilalo ngabantu bakithi, yikho uhlupho esilwalo. Sizahlala sikhala nje ngabantu beMpumalanga, kodwa uhlupho esilalo ngabantu bakithi, yikho lapho esiluhlupho khona. Bona labo abafuna ukujabulisa abantu obhosi babo bona lawa ngokuhamba beyothatha abantu khonale, bathathe labo bantu befike begcwalisane nasesikhala. Yabona manje yilo uhlupho esilalo la abantu bethu, abantu bakithi bona labo bakhosana.
Studio 7 njani basakazi nabalaleli, ngithanda ukukhuluma kulolu daba olokuthi iMRP ilwa leTPC. Hayi, akusiqiniso lelo. Ingakho iMRP ikhethe ukuthi ayingeneli kukhetho olobupresidential, izongena kuma MPs la kuma council. Ngiyabona.
Hayi, izakhamizi zonke asilweni lokusela begomo bantu, asilweni lokusela bemfuyo. Ngoba manje liyabona sifana lazi sifuyo nje segangena, asila muntu osinakekela. Silweni impela mama, baba, bhuti, sisi okwazi ukuthi ufuyile lizwe leliya. Hayi, ngoba abantu bakithi lokwesekusezakala elizweni lakithi, asazi impela ukuthi kambe umthetho uzofakwa ngubani. Kwayinangakho ngela mthetho, akusela mthetho phela izwe leliya. Ilizwe selifeva amasela la ogawula ukuthi ozekuthuma la amaphoyisa la asitshontshelayo la. Thina manje siselangeni, sekumele nje sibe siyunity thina sodwa, seunited. Hayi, iqiniso lithi umhlaba wonke jikelele, yonke indawo kula kuthi kuphi, asipheli united. Ngoba lokwesekusezakala ukuthi umuntu sekungelele esipayini ahlezi inkomo zakho engene fayini sakhe busuku uyikudlala ngesikhathi lo. Umnangagwa laba baphuma esikhundleni la, hayi ngoba lokhu kuyayangisa, ngikho uyalela esikhundleni abantu besenza so. And ngabantu bakho gawule lapha, yibo abangena ezibayeni zabantu ebusuku behlezi inkomo, yibo abantu abangena ezibayeni zabantu ebusuku. Kanti baphila ngani ogawule lapha? Baqamba amanga nje, baphila ngani ogawule la umalaka inkomo labo Joseph Chulu abadili izwe liraiti kuphila izwe liliya? Yibo amasele inkomo aqedela abantu inkomo zabo, banawe abadili izwe liraiti abantu bezame PF. Yibo vele abatshontshayo, kanti baphila ngani? Balamabhusha, balamabhizinisi, yonke into ekhaya lapha.
Studio 7, salibonani, livuka njani labalaleli? Ye, hayi, kufanele silungise okunye la. Iyabona iTCCC ngathi mhlawumbe thina asifuna ukuhlangana na iTCCC, kufanele ukuthi thina sodwa iTCCC lathi thini MRP sikhangele ukuthi yiliphi ibandla elihlose okuqakathekileyo. I-MRP ihlose ukuthatha umhlaba wayo deki, iTCCC yona ihlose nje isinkwa. So iTCCC yiyo efanele ukuthi ize ku-MRP sizobambana, sikale sikhiphe izanu sibambene neTCCC. Hayi ukuthi iTCCC ithi thina MRP siyobambana nayo sikhiphe izanu, yona phela okwayo kuqakathekanga. kanga njengokwethu. Okwethu kuqhakathekile ngoba thina sifuna umhlaba wethu. I-Triple C sifunela isinkwa. How come ukuthi singayo hlangana nabantu abafuna isinkwa? Isinkwa is useless. Umhlaba kodwa uqhakathekile liyakubona. So into eyabingcono yona leyo ukuthi Triple C ize ku-MRP kumthwakazi Republic Party sizohlangana sikhiphizana. Hayi ukuthi yona ithi thina sisuke la siyokhiphizana sihlangane nayo ngoba yona okwayo akuqhakathekanga. Okwe-MRP kuqhakatheke kakhulu futhi noti kancane yabo.
Hey mbingelele enkundleni injani basakazi baka Studio 7. Okhuluma engumantsheza ngidinge ngibuze le ndodo okuthiwa nguInnocent Ndibane ehlala ithi yona imela i-EFF yaseZimbabwe. Uyimela kanjani iqembu eliphikisayo wena ungaphansi kwezano ngoba yonke into oyikhulumayo uhlala uvumelana lezano, izano loba ingabulala abantu uyavumelana layo. Ngokubona kwami ngicabanga ukuthi ngokunye kuliqembu okwathunywa izano ukuthi kuzophazamisa abantu ngoba izano siyayazi iyavula okungamaqembunyana lina lithi ngokungamaqembu okuphikisayo kanti kuthunywe izano ukuthi izodisturba abantu. Sikwazi lokhu from kudala labo Joseph Chuma laba abahlala bekhonkhotha nje into engekho bezenza angathi ngabantu abayazi into abayenzayo bengayazi. USmith wakhuluma wathi khona ilizwe leli ngokuhamba lesikhathi abantu bazahamba phezu kwamakaka, abantu bayalala phezu kwamakaka, imigwaqo iyabe ingasekho. Nanku manje siyakubona eZimbabwe ngendaba yezano esebenzela ezikhwameni zayo. Politics yezano ayincedi abantu ngiyokusebenzela ezikhwameni njalo izano ingeke iphinde litshintshe ilizwe laseZimbabwe. Siyehlulekile.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 igama ngigodlo okhumalo umsakazi udaba engikulolu daba labantu beshonini abazoyakha iMatabeleland ngenkani hathi iMatabeleland yabobani ikubethi iMatabeleland Mandebele land ngathi maShonaland abantu beshonini besicela beyakhe kubo iMatabeleland beyakhe kubo cause manje mabeze iMatabeleland bazosithathela yonke into engeyethu kusho isiphabe sesizokhuluma ulimi lweshoni kebaZimbabwe yonke mabesuka lebezo yakhe endaweni yakithi kusho ukuthi bathunywa bathunywa iZANU-PF bathunywa iCCC cause yamaphathi yabantu beshonini bazosifandlula eMatabeleland abantu abanjabo Wishman Ncube nabothokozani Khuphe nawo bonke nje open booth bakubona nje into eyenziwa iZANU-PF yibo bavumela into enjengaleyo. Yinto elelwa umqondisi moya asifuni umuntu okuza ezosithela indawo yethu asinandawo zokwakathi nasinje eMatabeleland and sila bantwana bakhula nabazulu bakhula bazofuna indawo indawo sithinga abantu beshonini bayagcwala la bantu endaweni eMatabeleland. Bengicela sizame ukusukuma sibheke indaba lebantu abaphezulu sibheke indawo eMatabeleland le hayi lokhu kuthiwa kukhulunywa ngobelieve khawule bekhulunywa engazwakaliyo. Siyaphelela eMatabeleland indawo lokhu esibhele sikhamisile.
Sabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhleli siphathele wona. Sibingelele nabalaleli bomsakazo ngilusizi kakhulu ngokubona i-opposition yaseZimbabwe especially Triple C iphakathi kwecindezelo okungaka. Ama-leaders asabotshiwe lamanje akakhitshwa amanye akhona asabotshwa futhi and umnangagwa lweZANU-PF yakhe basafuna ukubopha more abantu be-Triple C basazobotshwa. So mina ngithi ngakuya ngami abantu be-Triple C ngabe bazama ukuhlala phansi bebopha i-strategy sokuthi bayakhampena ngenkani abasadingeki ukuthi baphi incwadi ngamaphoyisa ngoba amapholisa iZANU-PF amapholisa ayiZANU athatha umthetho kuZANU. So iZANU ayifuni ukuthi becampaign yabe sithi mali campaign ali campaign okungekho emthethweni ngobuncwadi asiliniki ngazi beyicela incwadi amapholisa angeze banike. So bona mabefuna ukukampaign ngicanga ngawe nabayabambana becampaign ngenkani ngoba lezi zekhi yabona le eyiyephethe icommission le yokhetho yabo Priscilla Jikumba iagent yeZANU efanana lamapholisa. So ukhetho lwabo vele suzele ube lula beyi-opposition so kumele into yakona benze ngobuchwepheshe la ngenkani ngoba vele iZANU isebenzisa inkani labo kumele basebenzise inkani ngoba mabe sibazahamba besiyalandela umthetho othi siyacela amapholisa amapholisa angeke banike imvumo vele abantu beZimbabwe sokumele kade sibezame ngendlela zokuthi bazikhulule ngenkani ngoba vele iZANU ayisozi banike ichance yokuthi bezikhulule ngoba baze bacindezela namapholisa bebacindezele ngezekhi yabo bebebarike futhi election yakhona. So kumele ukuthi babe serious ekuthenwe campaign ngenkani ukuthi wonke umuntu abe sesandleni sabo ukuthi ebavotele bonke ukuthi le riginye le ezabe ikhandwe ngoChigumba yehlule. Kodwa mabona besahlala bethi balinde umthetho ukuthi ubakhulule akusela mthetho eZimbabwe umthetho umnanga kuthetho ufake ephaketini lakhe. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela i-delimitation lokhe ludabula baphakathi ibandla lezano PF. Kulabanye asebesithi kumele bonke abantwana abazalwayo behlolwe i-DNA ukwenzela ukuthi obaba bengabi labantwana abangaso babo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.